iqiniso ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisanda kuphela. Abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola. Ama-rates, imithelo ye-council ibhadalwe kathesi nemithelo yemota. Yikho kuyazwisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule-speculation lokhu vela ivele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheza imali. Kodwa ngingaba ngathi idola yakho i-market kathesi ivele kayamanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ngisizwa kubandla lezanupef bathi hayi okunye kwangikhona kuphehla izijeso zenotho ezethesa abantu abakuzanupef kambe ngabahambelanga khonokho.
Izijeso zenotho azingisiqondanele abantu abalutshwane aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide eliningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngaphe China. Imali yakhona iyabisiya ngaphi imali efanele ingene. Izithelo eziningi ezikhethwayo platinum or lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu bezimbabwe imali yakhona iya ngani. Ya, so ikhothi nganxa laba abakhuluma ngokuthi kulezi jeziso ngabantu abakhuluma abasebuthongweni ngabantu abakaphaphami kutho ukuthi asoziba sibakholwe ngoba ingoma abasabeyikhuluma nale.
Ye, kuthi noma sikhuluma sibili sijula kukhanya njani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagogodela.
Akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu iy'mpahla esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe. Kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lani silawo umuntu wonke uyabe le mali luba angaze azuze imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayeTanzania kumbe ayezambe ayethenga. Awusuzi kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguculwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizimpahla ezilungiswe eZimbabwe sokusiba lama-excess reserves yikwazi agcina kwema-bank sekulungisa ama-import licenses.
So yindlela ongenza khona i-money supply engcono kulokho.
Iqiniso ukuthi i-money supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikhiwa i-foreign direct investment yikho phela abantu bezanu behlale bekhuluma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu iZimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona awumanga kuhle abantu bababanjwa kuhle ama-property rights emalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubuya lapha ngoba i-insurance yakhona lamakhosi akhona oku-investa eZimbabwe i-high credit risk uhambelana lombuso welizwe nxa kungaguculwanga khonokho asize kulinge ngesiphangiphangi.